adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 Mpandula 2016 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Awu muntu uyi citizen silabo ukuthi sithi sazama ukuthi sonke sikwansi ukuvota bona labo abasemajele kumele ukuthi bavunele ukuvota ngoba umhlabo yabo ngowethu sonke bayenza ukuthi labo futhi umhlabo ubuthathwa utathwe kuhle bona labo abangaphandle kwemhlaba kumele futhi bavote nqaba ngama citizen.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi kayenelisi ukwenza ukuba abasemajele lalabo abasebehlala emazweni bavote.
Udaba lolu lokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo liyaqhubeka sibili ngoba nanku phela inani lakhona uzananzelela ukuthi yabe lokhu liqansa lisengezeleleka.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kubikwa kuqhubekela phambili kusiba kubi elizweni. Izihlobo zabadilikelwe ngumgodi ongasebenziyo kwele South Africa zithi zizaqhubeka ngemizamo yokuhlenga abaphakathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla aphikisayo abikwa engajabuliswa linyathelo elithethwe ngamapholisa lokwalisa ukutshengisela okwenyanga yonke edolobheni leHarare esithi oza kwephula lesi sinqumo uyabe esephula umthetho. Iningi lamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lenhlanganiso ezisebenza lozulu zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngoba isisekelo sombuso esiyiso umthetho omkhulu elizweni simvumela ukwenza njalo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo awumanyano wenera athi osokusenziwa ngamapholisa yikweyisa isisekelo sombuso labantu abasivotela besisekela kureferendum. Bakhuthaza ukuba ukutshengisela kuqhubeke kwezinye indawo njengoba amapholisa alise eHarare kuphela. Loba kunjalo abeMDCT bathi bazaqhubeka ngokutshengisela abakuqoqayo ngomgqibelo.
Lokho kuvezwe ngumgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarau emhlanganweni leziphathamandla zenhlanganiso ezisebenza loZulu wokwandulela owenhlangothi zonke zempilo owe-All Stakeholders Meeting ozakwenziwa ngolwesine liviki mhlaka 15 Mpandula 2016. Ethi akula obaphalawo amandla ngokusemthethweni ukuze bavunyelwe ukuvota abasentolongweni kanye labahlala emazweni. Kodwa uZulu unikeze imibono ehlukeneyo abanye bevumelana leZEC kodwa bekhona njalo abakuphikisayo. Umnumzana Keith Mashaya Mombe omunye wabaphikisana lokuthiwo ngabeZEC uthi kulilungelo labasentolongweni ukuba bavote labo njengaye wonke umuntu elizweni.
Xa umuntu uyi citizen silako ukuthi sithi sazama ukuthi sonke sikwansi ukuvota bona labo abasemajele kumele ukuthi bavunele ukuvota ngoba umhlabo yabo ngowethu sonke bayenza ukuthi labo futhi umhlabo ubuthathwa utathwe kuhle bona labo abangaphandle kwemhlaba kumele futhi bavote nqaba ngama citizen ngoba ngale kwababe behlezi khona sikwendaweni yawo lapha ikwendaweni yawo.
Umnumzana Jeffrey Moyo yena ethi kungumthwalo wedalela eParliamente ukukulungisisa lokho ngoba kungekho okungenziwa ngabeZEC ukulandela izifiso zikaZulu lenhlanganiso esebenza izimele.
IParliamente kumele ibone ukuthi ingayenza kanjani ngoba sithina njengezizalwane zeZimbabwe siyazi ukuthi iParliamente niyo yenza imithetho. Kumele kube nebhili ezakhulunywa kuParliamente ukuthi bona abameleli beParliamente ngakubona kanjani ukuthi kube lawo umthetho ozabe unceda abantu abasejele.
AbeZEC bathi lesi simo sinzima lakibo bekhuthaza abenhlanganiso esebenza lozulu ukhankasela ukulungisiswa kwaso banelise ukuvota abasemajele lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni besithi kumele ilungisiswe imithetho emidala ukuze ihambelane lesisekelo sombuso sona esithi kulilungelo lakhe wonke umuntu oleminyaka elithumi lasitshiya galombili ukuvota kodwa olawula ngezokhetho kwamanje osumdala ungavumeli abahlala kwamanye amazwe labasemajele ukulisebenzisa lelo lungelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama. UMavis Gama ubesethulela udaba lwe-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ethi yona kayenelisi ukwenza ukuthi abasemajele lalabo asebehlala emazweni bavote ngoba umthetho olawula ngezokhetho elizweni ungabanikezi amandla ukwenza njalo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kubikwa lokhu kuqhubekela phambili kusiba kubi elizweni. Izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela ibronco, insango, inyawophe kanye lengoma. Udaba lokusetshenziswa kwezidakamizwa ludaba oluhluphayo kakhulu emazweni amaningi agoqela khonapha eMelika lapho sokufe abantu abaningi lonyaka ngokusebenzisa iheroin. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwisana lomkhuba lo iActive Youth Zimbabwe umnumzana Bakisanani Dube yena othi kuyingozi kakhulu ukusebenzisa izidakamizwa njalo into elakho ukubulala umuntu.
Udaba lokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo liyaqhubeka sibili ngoba nanku phela inani lakhona uzananzela ukuthi labe lokhe liqansa liqansa lisengezeleleka. Njengenhlanganiso ke iActive Youth Zimbabwe ekhangele ngokuncediswa ke kwentsha sikhankasela ukuthi intsha leyi abasakhulayo bengasebenzisi kubi izidakamizwa. Sesizame imizamo eminingi kakhulu njalo ikhona eminye esilokhe siyizama. Ngokunjalo ke ngikuthathe ke ngikubisele kumhla ka-21 July wawonalo umnyaka. Uzananzela ukuthi umhla ka-21 July ke sibe le kuthiwa ke iWorld Drug Abuse Day. Indikimba yethu ke ibiyikuthi sithi thina learn to say no. Kulolo suku ke sinxuse izikolo ezimbalwa ezedlula 9. Uzananzela ukuthi oHamilton bebekhona lezinye nje ezinjalo labo Gifford.
Belikhuluma ngani kahle kahle kumbuthano lo?
Besikhuthaza intsha ukuthi ingabosebenzisa kubi izidakamizwa. Ngokunjalo besichasisela abanye ke siba involved kuma poems, abanye ke siba involved kuma speeches ukuze bazwisise ikakhulu intsha phela izwisisa ngcono nxa kuyikuthi kukhuluma abantu ebayejayeleyo. Ngokunjalo ke bona labo ke abanye bezikolo zonalezo bebesetha ke ama poems nezispeech ke ezisikhareja ke ukusetshenziswa kubi kwezidakamizwa yintsha nje jikelele eya these days.
Yiziphi idube izidakamizwa lezi ezisetshenziswa kakhulu?
Ingoma ebikhona nyaka ka-2018 lokhu ikhona la namhlanje ngani iyo engani iphuma phambili kanye lokunye nje okubalisa ombanje lezinye nje even ukusetshenziswa kubi kotshwala eglue ingani yalokho ibhenywa ngoba nxa ngathi ngiyabhotabhota ezitaladeni lapho uzananzela ukuthi ikakhulu even lalabana abangani abaphilanga kahle engqondweni yiyo abayibhemayo njalo kuzwakala imibiko yokuthi abanye sebesebenzisa ama-ARV bayawachola ke bayahlanganise lokunye okuningi nje basidakise ngawo bayabhemela emiphongolweni nje etshiyashiyeneyo.
Yini leyo? Inyawophe?
Inyawophe yona leyo.
Ibronco bayayisebenzisa yini la abaningi?
Lokhu iqhela isebenza ibronco lokhu ebeyinatha ukuthi badakwe laba bantu.
Alo-ke umnumzana Bakisanani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga iActive Youth Zimbabwe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection namuhla sikhangela udaba lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga okubikwa kuqhubeka elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Kubikwa sekutholakale izidumbu zabantu ababili ngemva kokudilika komgodi wegolide ongasebenziyo oGeorge Harrison Park eLanglet eJohannesburg. Kunjalo nje izihlobo zabotshekesha abadilikelwe emgodini leyo iningi labo kungabe Zimbabwe zithi bazimisele ukufaka impilo zabo engozini bengene kulo mgodi kuyadinga izidumbu zezihlobo zabo kulandela ukumiswa kohlelo lokuhlenga laba bantu. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugcwale usizi amadoda esehlisa inyembezi omama behlaba umkhosi omkhulu emgodini odilikele utshekesha eLanglet eJohannesburg namhlanje ngesikhathi uhlelo lokubahlenga luvalwa ngokusemthethweni. Wesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama uhlabe wawulawula ngesikhathi amapholisa ebalisa ukuthi bazingenele bodwa emgodini. Wesifazana lo uthi umna wakhe uNjabulo uphakathi kwalo mgodi. Isiphathamandla zabahlengi kwele South Africa zimise uhlelo lokuhlenga abagebha igolide ngokungekho emthethweni laba ngoba zisithi akusela muntu oseleyo emgodini. Kodwa-ke iningi lezizalwane zeZimbabwe zethule intukuthelo enkulu zitshaya phansi ngentonga zisithi zifuna ukungena ngenkani kulo mgodi ngoba izihlobo zazo ziphakathi. Kuthe ngemva kwamahola athile uhlelo lokuhlenga lolu seluvaliwe kwaphuma kulo mgodi abeZimbabwe ababili okuyinto esiphe isihlobo zabangakaphumi yintsho kunje ukungena ngodli ukuyadinga izihlobo zabo kumbe izidumbu zazo phansi emgodini. Lamhlanje iningi labo bese befuqana lamapholisa besola ukuthi indaba ebopha labo abaphume kulo mgodi njengoba kuyikho kwenza abaphakathi besabe ukuphuma. Omunye weZimbabwe layo ongathandanga ukwaziwa uthi akulunganga ukuthi babotshwe njengoba bezizamela imali bengahluphani lo muntu. Kanti komunye weZimbabwe njalo ozasise kuphela ngokuthi nguthiro uthi kabasoke basuke kulo mgodi bengazibonanga izidumbu zabafowabo abagqitshelwe ilo mgodi. Abanye baze banxusa izangoma ukuthi zizobasiza ukudinga izihlobo zabo emgodini lo kodwa lokho akuzange kusize. Kusenjalo izihlobo zabasemgodini zithi ngeke zisuke kulo mgodi izidumbu zabo zize zibonakale. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kHz lapho esiyaba sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Sihlaziya ke ngezidakamizwa ezithwalisa nzima abasakhulayo. Lithini ngalokho? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo ogatsha olubonango kungena kwabantu elizweni lelo olwe-immigration wethule umlayo owalela ukuphiwa kukamfundisi Stephen Anderson wakwele Melika ivisa yokungena kulelo lizwe ngenxa yembono yakhe yokucothoza izitabane. bese kuqhamuke umkhuhlane oyellow fever kwele Angola la kwele Democratic Republic of Congo kodwa abenhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization babika ukuba sebenelise ukuhlaba amajekiseni lokunikeza imithi yokuvikela lo mkhuhlane kuzigidi lezigidi zabantu emazweni akulomhlubulo. Ibandla leMDCT lithi lizabambisana lenhlanganiso ezizimele kusukela ngomgqibelo eNew York kwelemelika lapho izizalwane zeZimbabwe ezizabe zitshengisela ngesikhathi kusenziwa umhlangano omkhulu oUnited Nations General Assembly. Umsekeli kanobhala jikelele webandla leli kwelemelika uMnumzana Mbariwa Gwekwerere uthi kuyancomeka ukwenziwa ngabemkhankaso egoqela owe this flag. Abe this gown tajamuka sesijikile labanye abakhonona ngokubhidlika komnotho lombuso okhona. Umongameli Mgabe uzabe ekhona emhlanganweni we-UN. Abenhlanganiso esekela Mgabe e-December 12 movement bathi labo bazatshengisela ngesikhathi esifanayo bemsekela. Ugwekwerere utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bazimisele ukutshengisela nsuku zonke phandle kwamahofisi e-United Nations loba nje abe December 12 movement labo besithi bazabe bekhona.
Into ekhona lapha ukuthi khona baningi abantu abacasileyo abangathabi into ezenzakala ekhaya and ukutshengisela into evele esiqalisile eqaleni nanezi nsuku nje abantu bayatshengisela. So ke lapha e-New York umgabe uyabe khona ku-UN General Assembly. So abantu bathi ayi singabuthana sonke lathi lapha e-America. Ubuthane lathi gcwale simtshele simtshengisele la abone ukuthi khona hayi lathi ngapha hayi asijabule.
Ye kodwa libona ngazani khonokhu lingakwenza kuzaba le mpumela enjani?
Into enkulu yikuthi khona azwe ngoba into ebesenzakala yikuthi khona abantu bebengakhulumi besingatsho ukuthi khona hayi abantu sicabangani senzanani. Kodwa lapha-ke abantu sebeqasuke kakhulu sefike sebehayi ngasingakhuluma ezwe laye khona phane ebone ukuthi khona hayi nxa efika lapha abantu abaso bantu bonke bamshayela izandla abaqakezayo ukuthi hayi nangumuntu nangumuntu hayi ebona abantu bacasukile mtyeli must go singapha emelika into enkulu le.
Siyabona ukuthi bakhona abamqakazelayo sonke isikhathi njalo bakhona abazabe bemqakazela njalo nje ngomgqibelo pho-ke liza kubamba njani khonoko?
Hayi laba silandaba labo thi asilandaba labo ngabantu vele abahlala beyenza phela le nto abaqali namhla labo nyaka yonke nje vele hayi bamthanda kabi umgabe kodwa ngabantu bangapha uyabona-ke lapho lo masiko khona ngabantu abangapha bangabe emelika laba bahlala emelika umgabe abamaziyo ngulwane umgabe khuluma izinto ngesikhathi saye empini le mpini laphana nguye umgabe abamaziyo abamazi umgabe esihlala laye thina esiphila laye ekhaya so-ke bona hayi asilamsebenzi lawo abayenza abakwenzayo thina sikhuluma lo mgabe asikhulumi lawo.
Ye so singathi-ke liyabe litshengisela ngaphokwangikhona ungasitshela-ke izidalada ukuthi liyabe lilapha lalapha
mana ngithi khona mpha kwe-UN lokuzeni kuma-headquarters laphana kulakho okulomkhulu umkhosi wakhona lakuselokuzeni ehotelini lapho ahlala khona ayabe khona zabe isikhona futhi
so lizakwenza nsuku zonke kumbe lusuku olodwa
uqala mhlaka-17 kuze izi yokupheli lokuzeni i-General Assembly sabe isikhona malanga onke.
Alo ke bekumnumzana Mbariwa Gwekwerere umsekeli kanobhala jikelele webandla leMDCT ngapha kwelemelika obexoxa leStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lezihlala eZimbabwe zilembono ehlukeneyo ngemali ethunyezwa ngabeZimbabwe asebehlala phandle kwelizwe ebikwa isehlile ngesilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini i-15% isuka kumabhiliyoni edlula kancane amabili i-2.1 billion yehla yayafika kubhiliyoni eledlula kancane elilodwa i-$1.2 billion. Esethula umbiko wakhe ophathelane lokusetshenziswa kwemali lendleko kahulumende kuluhlu lalonyaka umphathintambo wezenotho umnumzana Patrick Chinamasa utshele idale lephalamende ukuthi imali engenayo elizweni isiyehle kakhulu. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera ohlala eHarare uthi okunye okungabe kubangela ukwehla kwemali le ukuthi imisebenzi ayisatholakali lula emazweni aphetheya.
Imali engena sisebenzisa ama banking channels inlutshwane kakhulu uwedlula imali ethunyelwa ngabantu bengasebenzisa ama banking channels. So nxa bekhangela bayakhangela imali ezingena through bo World Remit, bo Western Union lama banks, kodwa kule mali le eningi kakhulu ethunywa ngabantu besenza umalayija labanye abantu abangabe bebuya lapho.
Imbono kakutshera igcizelelwe ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe ehlala kwele Bhilitane, othi abeZimbabwe kabasela themba ngelizwe labo kwezomnotho elizwe lokusungula amabhizimusi.
Kutsho ukuthi izimali ezifana lezo ukuthi umuntu uyabe zama ukuvula ibhizinisi kumbe zama ukwenza izinto ezishiyeneyo, kutsho ukuthi izo zenezo eziku-15% esiyehlile, abantu sebekhangele nje ukuthi bancedise izihlobo zabo ziphile kodwa abasafuni ukuthenga olunye ulutho eZimbabwe kumbe abasafuni esingawuthi ngesikhiwa iwakhe ibhizinisi kumbe uku-investa kwele Zimbabwe.
Bakhona abanye abathi okungakubangela lokhu ikuthi imali isingena ngezinye indlela ezokuthi uhulumende kenelisi ukuthi abekwazi ukuthi imalini. Kungakuliqiniso no?
Ngibona mina ukudela kathana lokho ngoba ensukwini zakuqala amazwe amaningi afana labo o-America lamazwe ase-Europe enza kube nzima ukuthi izimali zithunyezelwe ngezinye indlela ezingeke zilandelwe uhulumende.
Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC uthi imbiko kaChinamasa yokwehla kwemali ingabe ingelaqiniso.
Ukuqala ukuthi i-government ivele yathi ayisela mali from upfront. So lana kungenzeka ukuthi u-inflator indaba yokuthi imali evela ngaphandle yehlile ukwenzela ukuthi abantu bavumelane lo mbono wakhe ukuthi i-government ayisela mali. Le into yokuqala ukuthi kungenzeka ukuthi uqamba manga nje yakula nto etshintshile izimali zokhe zithunyelwa, but ufuna ukuthi abantu bacabanga ukuthi njengoba ethi i-government ayisela mali okunye kwakhona ukuthi abantu babasathumela izimali.
Umnumzana Dennis Juru ohlala kwele South Africa uthi okungabe kubangela ukwehla kwemali evela emazweni yikwesabela ukuthi ingathunyezwa kayisoze itholakale endaweni lapho emele ithathwe khona, okubangela ukuthi abanye begcine besebenzisa indlela ezijeneyo ezifana labo malayija.
Abantu kabasawazi ukuthi imali ingathumela imali la abareceiver eZimbabwe bazoyithola yini, yiyo into yokuqala. Into esibili ukuthi kungaba ngokwethuselwa kwabantu ukuthi sokuthathwa izinto emabhodini sokwenza lokhu nalokhu, abantu abaselathemba la mabhenki kumbe le government yeZimbabwe.
Don't take my number. Awusuhlangana kwi Facebook. I don't want your number. Awusuhlangana kwi
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Yeah. Akusthande. VOA Ndebele Facebook.
www.funawena.com.
Uhulumende ukhuthazwa ukuba ukulandela isibonelo sele China elisebenzisa imithetho elikhuni ukulwisana lokungathembeki i-corruption osekubhahile kwele Zimbabwe njalo kuba kusabalala kubulala inotho yelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngomunye wembono evezwe ngamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Citizen Task Force ZACT emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center eHarare, umnumzana Thomas Chiware olilunga leZACT uthi ukhathazekile ngesimo esethusayo sokungathembeki elizweni, ethi kumqoka ukuba kudingwe indlela zokukulungisisa lokho ngokuphangisa.
Ngoba abakhulu inkokheli zethu sikhangelelekizwe ukuthi zibe yizisikhokhelayo ngokuhlala kahle ngokwenza izinto ezisemthethweni. So into le siyayisola kakhulu, sifisa ukuba aluba umthetho uyananzelelwa kuwo wonke umuntu kungakhethile ukuthi umuntu omkhulu onganani kumbe isiphatha amandla kumbe umongameli waliphi ibandla kumbe ngubani, singakhethi umhlobo, wonke umuntu kufanele azimele athonisiswe kumadale emthethwanda.
Wengeza uchiwa reti okufiswa ngabakuhlanganiso yakhe yikubona abezomthetho bekunqanda lokho kungathembeki kusese masinya hathi ukuvumela kukhula njengalokho osekusenzakala elizweni.
Ngakhona ukubugeleke qelo kuyaphela du sobulimpande. Kulimpande sezibi eziphansi sibili ezifika phansi. Sifuna ukuthi kuqale phezulu kusiya phansi. Kusifisa futhi njalo ukuthi umongameli wethu aluba uyafaka i-commission eyokuthi khona kukhangele siswe ikakhulu zona izindaba zomhlabathi ukuthi umhlabathi wona wabiwa kanjani abantu sebenonisa izamba zabo ngemali yomhlabathi. Umhlabathi walilwa ngabantu abaningi kakhulu, abaningi bafa befile umhlabathi wonalo kodwa sukukholiswa abantu abalutshwane.
Abezakuthi laba bethi kungalesi sizathu bekhuthaza amapholisa abeZimbabwe Anti-Corruption Commission kanye loZulu baphatheke ukulwisana lokungathembeki okuningi kwakhona kusaziwa vele ukuba kuqhushwa ngubani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Akwezemidlalo abeqembu lomdlalo wenguqu leHighlanders bathi basifuna ngabomvu isicoco sePSL ngemva kokunqoba abakwenzele Dynamos ngesonto. Okunengasikuzweni kuJoseph Njanji esiphala oludaba ekobulawayo.
Ukunqoba kweqembu leHighlanders likwenzele Dynamos nge-2-1 ngesonto emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields sokukhuphula ithemba labadlali baleli qembu ngoba iphupho lokuphakamisa isicoco seligi lisaphila. Iqembu leHighlanders lemiklomelo engamashumi amane lanye njalo lithiwa ngemiklomelo eyisithupha liqembu elihlezi phezu kwengalane ele-FC Platinum lona elinqobe liyawomayini nge-1 kanye ngesonto njalo elilemiklomelo engamashumi amane lesikhombisa. Kundawo yesibili engalaneni kule qembu leCape United lona elilemiklomelo engamashumi amane lesithupha njalo elinqobe leChickenini nge-1 kanye ngesonto. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wabo leDimbare, imvimbi yeqembu leBhoso uPeter Muduwa uthe bazimisele njengeqembu leHighlanders ukuphakamisa isicoco ekupheleni kwesizini yalonyaka.
Sikhalele ukuthatha ama-points wonke and ufuna i-championship because ukufunayo kanti siyaresit esiselele esiyilandayo engasiniki threat but awule.
Ngaphansi kwengalane lapho kulempi yokusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ikhuba liyala lokhu litshona kuqembu leBotha Strikers lona elihlezi emsileni lile miklomelo elithumi lantathu njalo elitshaywe nge-1 kanya liqembu leCholojo lona elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elithumi lathoba munomunye. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMutare City lona elile miklomelo engamashumi amabili njalo elinqobe letriangle nge-2 kanya ngesonto. Kusele imidlalo eyisikhombisa ukuba imidlalo yesigaba se-PSL ifike komlindo uyacina. Emidlalweni yenguqu edlalwa kwamanye amazwe iqembu leManchester City linqobe leManchester United nge-2-1 kwelengilandi. Limpumela ichiye iqembu leManchester City lihlezi phezu kwengalane imiklomelo lile miklomelo elithumi lambili njalo kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emine esidlalwe kusizini ka-2016-2017. Elizweni leSpain iqembu leReal Madrid litshayele Osasuna nge-5-2 njalo lile miklomelo yithoba munomunye ngemva kwemidlalo emithathu. Ikanti iqembu leBarcelona linqotshwe nge-2-1 ngele Alaves njalo lile miklomelo eyisithupha. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singeke ehlukani wathi sikhangele indaba ebesilazo lamhlanje. AbeZEC bathi kabenelisi ukwenza abasemajele ukuba benelise ukuvota. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kubikwa kuqhubeka kusiba kubi elizweni. Hayi, siyabonga ukuba lathi kasidibaneni njalo kusasa. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.